Ukuvalela amankampani izimali emabhenki kumbe ukubotshwa kwababili abathathu nxa kuhamba kukodwa nje akusoze kuyilungise inkinga esihlangene layo yokuwa kwedola leZimbabwe lokukhwela kwentengo yezinto. Kudingeka ukuthi kuma kusenziwa izinto ezinjalo nxa bekhona ngempela balamacala wona lawo kube kulungiswa lezinye izinto ezizwe ezenza ukuthi kube lula ukuthi noma ngubani athi angafuqa ezomnotho ziwe. Ungabona into isibuthakathaka kangaka athi noma ngubani athi uyanyathela kuyanyathelidileke kumele kulungiswe okuyikho okukhulu okwenza ukuthi imali yethu ingabi lamandla ezomnotho zingabi lamandla okukhulu kulalaba abantu ababili abathathu amakampani amabili amathathu. Ngakho-ke kukodwa nje khona lokhu kuvala i-bank account akusoze kulungise ngaphandle nxa ngabe bekuyabe kuthathwa khona lokho nxa belamacala lezinye izinqumo lamanye amanyathelo azancedisa ukuthi ezomnotho zime ngendlela efaneleyo.
Uhulumende alubana ethe wadinga ukuxwayiswa ngodaba lomnotho lolu ungamcebisa uthi eluphathe njani?
Zimbalwa izinto ezidingakalayo ukuthi uhulumende azilungise. Yokuqala nje kumele enze ukuthi kube lula ukuthi abe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe kwehlise lokho esithi political risk factors. Okwesibili okuqakathekileyo ukuthi ezomnotho zelizwe zisebenze ngendlela efanele ukuze sibe le foreign currency enele itholakale emabhenki ingabi ithengiswa emgwaqweni. Ngokuba okuhluphayo khathesi foreign currency ithengiswa emgwaqweni kayikho emabhenki. Kanti ke futhi nxa ezomnotho zisebenza ngendlela efaneleyo kuza kwenza ukuthi singathathi imali yangaphandle siyathenga izinto kakhulu kwamanye amazwe okuthiwa i-dependence kuma imports. Konke khona lokho kuzancedisa ukuthi izinto zibe ngendlela eqondileyo. Kanti kokunye phezu kwalokho njalo yikuthi kube lobudlelwano obuhle lamanye amazwe ukuze ukuncediswa kwelizwe leZimbabwe ngamanye amazwe kube lula. Zonke lezo zinto azikho okwamanje ziyadinga ukuthi zilungisweke ukuze ilizwe lethu lime ngendlela engcono kulalokho esikho khona namhlanje.
Isiyazi ukuthi uhulumende wesule iduty kwezinye izinto ezimqoka empilweni kaZulu kumaviki ambalwa asanda kwedlula. Ungathi lokho sokulethe ububelo yini ebantwini? Bayaphuma yini abantu bayezithengela ama-groceries phandle?
Alukabonakala uncedo kangako ezitolo, abantu bathwele nzima kakhulu. Ungaya emakhaya uye edolobheni intengo yezinto iphezulu kakhulu, akulanto ethengekayo, akulanto ethengekayo. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi uhulumende labo somabhizinisi labathengi kuke kuhlalwe phansi. Sizahlala sisitsho njalo abanye sisithi akuhlalwe phansi kubanjiswane. Ezomnotho zivikelwa ziqiniswa ukuthi wonke umuntu ahlale phansi babonisana abantu ukuthi kambe icebo elingasebenza yileli. Kuvela kuhulumende yedwa ngeke akulungise.